soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 ngoNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ikhansili yakobulawayo ithi sihlolisise amanzi ayo kuleli dolobho yathola ukuthi akulampawu ezikhomba ukuthi engabe elengcikeza engabangela umkhuhlane wesihudo osuqhamuke ikakhulu elokitshini leluveve lamanye.
Ngakuyukuthi la manzi sibili abonakala ukuthi kuyiqiniso ukuthi asalungelanga ukuthi abantu bawanathe phuma emathebhini. Phosa lawa manzi kwangcono amiswe ukuthi aphume. Abantu baqhubeka ingcebe ngethu ngamabhawuza ngoba yokungasinceda ngoba ukuthi siqhubeke sinatha amanzi abantu besicine bengena engozini asiyo into enhle.
Izakhamizi zeJombe esomkhaya sitshonile nesolukhwe eGwenzi zithi ziyabandlululwa nxa kusabiwa ukudla kulesi isigaba libandla lezanu PF.
Ungasala ungahambanga emhlanganweni nxa abantu sebeholiswa kwezikhambo sithi awuholanga ngobuyakhethwa asikhethi thina kuzanu PFF. Wonke umuntu silandela inyathelo elikhunywa nguPresident ukuthi umuntu wonke kathole ukudla.
Umthethwandaba kamhla uqume ukuthi umnumzana Delish Nguwane isiphathamandla senkampani yeDrugs Consultants ahlale esitokisini njalo aphindele ngomvulo kuleli dale lapho azaphiwa ithuba lokukhalaza ukukhutshwa ngokuhlawula imali yesibambiso sebay. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lanye abavela kwele South Africa batholakale belegcikwane le-COVID-19 izolo osokuletha abantu abahlaselwe yilo elizweni kumakhulu amathathu lamatshumi amane lantathu, i-343. Abaphepha kulomkhuhlane bangamatshumi amahlanu lanye njalo sokwatshona abanye selokhu igcikwane leli lahlasela elizweni kanye lemhlabeni jikelele. Indaba kamnamhla unqume ukuthi umnumzana Delish Nguwane isiphathamandla senkampani yeDrugs Consult owetheswa icala lenkohlakalo ahlale esitokisini njalo aphindele ngomvulo kuleli dale lapho azaphiwa ithuba lokukhalaza ukukhutshwa ngokuhlawula imali yesibambiso sebay. Inkampani le ibikwa yayizabhadalwa izigidi lezigidi zamadola eMelika njalo seyabhadalwa eyinye imali ukuthi idingele ilizwe impahla zokusebenzisa kwezempilakahle yona ingatholanga umsebenzi lo ngemfanelo njalo iuqhube ngokwenkohlakalo. Ikhansili yakobulawayo ithi isihlolisise amanzi ayo kuleli dolobho yathola ukuthi akulampawu ezikhomba ukuthi engabe elengcikeza engabangela umkhuhlane wesihudo osuqhamuke ikakhulu elokitshini leluveve lamanye kuleli dolobho. Umabhalane omkhulu walikhansili umnumzana Christopher Dube usexwayise abahlali baleli dolobho ukuthi beqaphele inkonxa lapho abagcina khona amanzi ukuthi zihlanzekile ngoba amanzi ahlolwe kuzo yiwo abalezibungwana zebacteria okuyizo ezingabangela isihudo. Embikweni owethulwe izolo ntambama, umnumzana Dube uthe akufanelanga abantu besebenzise izigubhu ebezilochago ngoba kunzima ukuzigezisa zihlanzeke. Uthi imigqomo okugcinwa kuyo amanzi kufanele iqale igeziswe phakathi laphandle ingakalondolozi amanzi. Kodwa uthi uphenyo lokuhlolisisa amanzi lalo lokhu luqhubeka. Osaphethe isikhundla sikamqondisi wogatsha lwezempilakahle esibhedlela sempilo, uDokotela Xolani Ndlovu, izolo utshele iStudio 7 ukuthi sokubhobhe abantu ababili ngenxa yalesi isihudo, njalo abangamatshumi amabili lambili balalisiwe kulesi isibhedlela. Asizweni amazwi akhe ngamafitshane.
Kusukela mhla ka-6 June ngomgqibelo, sibe lenani labantu aba lichumi lambili asebela liso lapha esibhedlela seMpilo Central Hospital melo mkhuhlane wohudo ebantwini labo bekukhona labangabantwana kuzofika namuhla sesilahlekelwe ngabafana ababili omunye oleminyaka lichumi lantathu omunye oleminyaka elichumi lasithupha.
Lowo ngudokotela Xolani Ndlovu osaphethe isikhundla sikamqondisi wogatsha lwezempilakahle esibhedlela sempilo koBulawayo. Sixoxela ekhona le koBulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba.
Okukhona ukuthi njengenhlanganiso silabo abameli bethu abahlala ku Future Water Committee eBulawayo City Council. Kumhlanga wesiwukhangele leyo landelayo baxoxisana layo leyo ndaba. Bathole impendulo esuthiseka ukwenzela ukuthi kwenzakala kwenzakalani. Siyathi ukuthi okuqakathekile ukuthi engxenye yamanzi analawo endaweni zenezwezile ukuxokozela ezingathi amanzi angcolileyo. Ke kube sibili kuphume ithimu ikuye bona amanzi bona abe-Future Water Committee ndawonye leziphatha amandla zekhansi bebefa kuleyo ndawo bake bavulela amanzi bawabone. Kube nalaba futhi abangabaseduze abawathesta amanzi kumalebs atshiyeneyo batheste ukwenzela isiphumele iqiniso esilalo. Sinanzela ukuthi nje kusungulwa leli viki esiyikhangeleleyo lolu daba ke lucubungulwe kakhulu lubonisiswe. Ngakho ukuthi la manzi sibili abonakala ukuthi kuliqiniso ukuthi asalungelanga ukuthi abantu bawanathe aphume emathebhini. Phosa lawo manzi kwangcono amiswe ukuthi aphume abantu baqhubeke ngxebe bencedwa ngamabhawuza ngoba yokungasinceda ngoba ukuthi siqhubeke sinatha amanzi abantu besicine bengena engozini asiyonto enhle. Siyanazelela ngangobala iconstitution yalelizwe leZimbabwe yakhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngodaba lwamanzi kuyilungelo lomuntu njalo iyacaca ukuthi asikhulumeke ngamanzi, ikhuluma ngamanzi ahlanzekileyo anathekayo angasiyongozi empilweni yomuntu. Amanzi ngayiseyingozi empilweni yomuntu ofanele ukuthi okuyipoison osangamanzi. So ke lokho siyakufuqa ukuthi akukhangelwe masinya kulungisiswe lolu hlupho.
Sibonile njalo umabhalane omkhulu wekhansile sithi mhlawumbe isikhudo lesi singabe sivela enkonxeni lapho abantu abagcina khona amanzi. Liyakukholwa yini lokho?
Sizwile njengoba ukube ku-One Town la kukuthile lokho. Kodwa isixwayiso silase sikhulu kakhulu ukuthi thina sizakhuluma kulezakhamizi ukuthi impilo ngeyethu lata sibeni lengxenye esingayisebenza ukuthi sibone ukuthi amanzi lapho esiwafaka khona kumbe siwagcina khona nxa esithe ahamba lezo zinto zihlanzekile. Kuba le ngozi ukuthi abanye bayafaka amanzi kulana amapheyili angavalwayo khona kula kuyingozi futhi empilweni zabantu. So siyaxwayisa izakhamizi ukuthi nxa usiwathetha amanzi akho ingakhulana ukunatha kufanele sibe leqiniso ukuthi lapho siwafaka khona amanzi awo siyawasibekela siwavale kwenzela ukuthi kungabi lenambuzane ezizangena kiwo ezingenza abe yingozi. Kodwa phezu kwalokho futhi sikuqakathekisa ukuthi vele nalamazi ehlale kakhulu esinti amazi asehambe kwensuku ezithile umuntu owagcinile. Kuba kuhle futhi abantu bengakanathi lawo manzi bayenzele okokuthiwa yikuwabhoyila kwenzela ukuthi ngabe sethu sokulokunye inambuzane sezingene phakathi zibonakala ukuthi ziyafa ngoba impilo isemanzini.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxela ekoBulawayo. Izakhamizi zeJombe esomkhaya sitshonile lesolukhwe eGwenzi zithi ziyabandlululwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF nxa kusabiwa ukudla kulesi isigaba. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Magogo oyisakhamuzi kulindawo njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement.
Kwasokukhitshwa ke abantu kuthwe khona longwe zaphu longwe MDC laba bahola likhumbula ukuthi kulabanye abantwana abangaphandle kwamazwe babumba i-association yabo. I-association le ngeSt Martin de Porres Old Students Association. Basebekhipha ke izimali ukuthi ngalesi sikhathi se-lockdown bancedisa abazali kakhulu labo abaswelayo. Kwasokuthunywa ke ijaha ekuthiwa ngumlindeli Moyo owakomancitshana ukuthi ayinika abantu asebebonwe yisigaba ukuthi laba bayaswela. yikho lapho kwaqala khona indaba.
Izizathu eziphiwa ngabantu laba ababatshele zona ukuthi sebebakhupha kuluhlu lwabantu okumele bemukele uncedo lolu yiziphi, njalo lilobufakazi bani bokuthi abebandla lezanu PF yibo abangabe bethola lolu sizo abanye bekhutshwa?
Izizathu ezikhitshwe lilunga elezanu, siyakwazi kakhulu ukuthi usengumlimisi kwesinye isigaba endaweni zeThombankalo. Isizathu asikhiphileyo ukuthi la amalunga akumabandla aphikisayo i-aid leyi, i-social welfare aid, ivela ku-president welizwe onguye okhokhela ibandla lezanu. Ngakho ke uthi yena akwenzi ukuthi nxa uyimember ye-opposition uzahola. Ubufakazi bukhona dade, ngoba uzathola ukuthi abantu angithi bakhitshwa kumalisti bakhona ezigabeni, bakhona kabaholanga. Yibo ubufakazi obugcweleyo, ikakhulu abafelokazi esiabanye esibabonileyo bekhitshwa, abondlela ezintandane ezikhona kuleso sigaba. Uzathola ukuthi kubuhlungu kakhulu ebantwini, ikakhulu bona besazi ukuthi i-social welfare ivele ifuna uZulu wonke, ngoba uZulu wonke ubathela, ngithi siyathela imithelo yamakhanda ekhansilini.
Like lakhuluma yini lesiphathamandla sikahulumende kumbe lebandla lezanu PF kumbe labo abayibo abakhupha abantu kulolu luhlu?
Siphakathi kokulungiselela ukuthi sikhethe izakhamizi ezithize ukuze zikhulume nabantu laba, njalo siphakathi kokulungisisa okunye ukuthi sazise ukhansila, sazise amasabhuku kanye lenduna ukuthi sizame ukuxhumana lo MP owezombe umnumzana u-Edmo Samamba ukuthi simazise ukuthi kwesakhe isigaba kumenja. Nxa kusenzakala kuyikuthi sokwehlule, sizimisele ukuthi khona size siyafika la kumongameli welizwe ukwenzela ukuthi sibone ukuthi amanyathelo esingawathatha yiwaphi, ngoba lokhu kusihlukuluza kakhulu esigabeni.
Lowo ngumnumzana Bernard Makoko oyisakhamuzi seJombe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF eJombe ngalolu daba. Kodwa ummeli wevungu edale lephalamende umnumzana Omega Sibanda okubandla lezanu PF uthi akulabandlululo lapho kusabiwa ukudla okuvela kuhulumende kwesakhe isigaba, ikakhulu nxa izakhamizi ziphatheka emhlanganweni.
Evungu constituency, njengoba nasihlala sithi ukuthi ubunandi siyazenzela, sihlala singabantu abazenzela ubunandi, asimeleli kwenzela omunye umuntu, ngoba phela thina sile nkokheli engubaba umnaka kositshengisa ukuthi mina ngifuna lenze so, silandela boyikho. Asikhethi upresident weZimbabwe ubaba umnaka kuyakhuluma ukuthi akula muntu ozafa ngendlala eZimbabwe as long as yena ekhona lo mbuso weZanu PF, akusoze kube nendlala. Okhethwayo ukuthi uyakhethwa nguye ozikhethayo. Ngithanda ukwenza lokhu kube sisubala. Nxa kuthi umhlangano ubizwa, hamba emhlanganweni. Ngiyaphinda njalo, nxa umhlangano ubizwa, hamba emhlanganweni uye kuthi kuthiwani. Ungabe ubuye ukudla sokunikwa ngoba abantu basebebhalise kudala. Ngena umhlangano yonke uvule indlebe ulalele ukwenzela ukuthi la ube khona ebunandini lobo obubuyayo. Ungasala ungahambanga emhlanganweni nxa abantu sebeholiswa ukwesho kuhamba usithi awuholanga ngoba uyakhethwa. Asikhethi thina bozanu PF evuka, wonke umuntu silandela inyathelo elikhunywa ngupresident ukuthi umuntu wonke kathole ukudla. Mina njengo-MP wakhona u-Omega Sibanda ngithi mina lo othi uncitshiwe okabhalwanga yena ekwazi ukuthi kahambanga emhlanganweni lapho kubhaliswa khona kulo dubo. Nxa usithi kulo muntu eke ukubhala ngokuthi wena ungelinye elinye ibandla, hayi ayisilo qiniso lelo. Khuluma sibone ukuthi uncishwe mbani njani, wonke umuntu uyasuthelwa wagolo kathesi. Sibongele uhulumende onika abantu bonke. So akula muntu osendlaleni. Okuhluphayo nje kuphela esikwazi sonke ngamanzi eyiwe ngiwasebenza kakhulu ukuthi izibholane zisebenze, ezinye ngiyakwazi zisaphuma manzi lapha nalapha into siyayilungisa lezo ngesikhathi seCovid kumele sigeze izandla kodwa silangaze into engiyilungisa kakhulu okunye sizincedise nini bakithi amatolatolatolatola sincedisaneni lamsembuya mvela uhulumende sibambisane ngendlela zonke esizenelisayo indawo lesiphila kuyo ngeyethu ayisiyo omunye umuntu ngeyethu hamba lababusi ukuthi impilo ibe enhle kulula lokho ngikhuluma njalo everyday bantu bebu
khona ngapho ku constituency yakho abantu baphila njani ngesikhathi lesi ese lockdown la
thina silomongamelo sitshengisayo njengoba sisazi ukuthi kulo vision 2030 abantu bevuku bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa vision 2030 kuyi abantu bevuku bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona abantu bevuku bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshona so nxa sihamba sevuku singumntwana womuntu munye asidleni bantu bevuku asikampeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende sihloniphe abakhokheli bethu ikakhulu ubaba umnankagwa onguyu president simnike amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu njengoba nalisenza ngiyalibonga vungu and ezimbabwe ngiyalitsho ukuthi kule constituency okuthiwa yivungu okumele sibe kwazi ukuthi ibambene iyakwazi lapho eyakhona siganyela uvision 2030
Lowo ngumnumzana Omega Sibanda umeli wevungu edalele parliament sixoxela esegweru
Lamlela ntwandwe Lamlela Lamlela
ntwandwe Izakhamizi ezakhele eduzane kwemingcele ezansi yemandebeleni zithi sezihlalele evalweni lokuhlaselwa ligcikwane lecoronavirus ngenxa yokukhuphuka kwenani labantu abachaphala imingcele ngo kungekho emthethweni kulandela ukuvalwa kwayo ngohlelo lwe-lockdown. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngogcweleyo.
Izakhamizi esixoxelazo zithi labo abachapha imingcele kungekho emthethweni bagoqela izizalwane zakuleli ezivelele emazweni abalisele South Africa lapho leli gciwane elihlasele khona kanye leBotswana. Ukuvalwa kwemingcele ebalisa iBergbridge, Mlambapele kanye lePlumtree sekudala ukuthi iningi lintshungubale lapho lisiya kumbe livela kulawa mazwe. Umnumzana Gerard Mleya isakhamuzi seludumbe Bedbridge uthi ukuvalwa komngcele sekudala ukuthi abantu abavela kwele South Africa bechaphe umfula oluMpopo ngokungekho emthethweni okulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus.
Sinzala koshashe ngalo kule mifula ngapho kuloluMpopo. Atho kulabantu alokhe bechapha umfula kule ndaweni ongavunyelwa khona njengoba iboda livaliwe. Abantu abasegoli abafuna ukuphenduka ekhaya bachapha khona phana emifuleni. Ungafika emfuleni vele ugcwele abantu, abantu ababuya ngapha semakhaya ababuyele egoli chapha khona phana. Impahla abafuna ukuyithenga impahla emesina bachapha khona phana. And labantu indlela ezinjalo akula testing akulani enzakalayo. Imovement yakhona emfuleni iningi kakhulu.
Umnumzana Field Mashesha Ndlovu oyisakhamuzi eMlambapele lapho kulomngcele ohlanganisele eZimbabwe leBotswana uthi kuyadinga ukuthi kube lohlelo lokuhlola uzulu emaphandleni ngwaboneni ukuze kubonakale labo abaphethe leli gciwane.
Thina silokhu ethuka kakhulu ngabantu laba abaphongekelwa nje bebuya bevela kwamanye amazwe afanana labo South Africa labo Botswana. Kula muntu obhode ekhangela ukuthi ngabe uhulumende asifakele amapholisa kumbe bona lawa amapholisa esigaba ehamba ekhangela mizi by mizi ukuthi khona betest ukuthi abantu bagula laba abavele South Africa lathi sitest ukuthi siseseraithini. Ngoba vela sila le lalapho sitestwa khona i-corona ngapha eGwanda South emakhaya.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Butholezwe Dlamini oyisakhamuzi seGuyu odi kuyadingeka ukuthi kulandelwe imithetho ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni.
Ingozi sibile ngaba khona ukuthi imingcele yethu iyavuza ayigcinwa ngendlela efaneleyo okuyikho kuzafaka izakhamizi engozini enkulu kakhulu ukuba nazi icine zithethe umkhuhlane wona lowo owe COVID-19. Ngoba abantu lokho bephuma bengena elizweni bephuma bengena abantu kababuye ngeborder bahlolwe kwenze right.
Umnomzana Ngqabutho Ndlovu uthi indlala ekhona emakhaya yevuka uzulu ukuthi ayeqincele ngokungekho emthethweni ngoba iningi lingavuna ngalutho emasimini.
Yona indaba yomkhuhlane lo we COVID-19 lo izasichiya kachana. ngoba siyananzela ukuthi amapota avaliwe kodwa abantu bayabuya ekhaya, abantu bayachapha bayaphetheya eMzansi. Sinanzela ukuthi okwenza abantu bahambe up and down ngeporter jumping kungenxa yendlala. Indlala yesiluphayo kakhulu. Ngabe nje uma kusenzakala uhulumende akwazi ukuncedisa abantu kakhulu ngendaba yokuthi
ukhansela ka-Ward 13 Mnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lidlalele evalweni kulandela ukukhuphuka kwenani lalabo bahlaselwe ligciwane le-coronavirus kulesi sabelo.
Hayi, sivele uvalo esesilalo siyaqhuqa silapha. Sibone ngazani vele hayi sesingabafileyo. Sisevalweni olumangalisayo baba siyesaba. Abanye sibona nje nqabe kuvuma sibili kuthiwa imizi yasuswa. Ngavele sehle sivaleka ukwenzela ukuthi lokho kuyinto hayi ungasitholi ngoba sisengozini emangalisayo baba.
Uphinde wathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana nokumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni asebelane lengcele yelizwe.
Njalo loba sihlezi singaphongi ubona umuntu sesikhangelele kokwana ukuthi khona sihle sibone ukuthi ngovela ngaphi okokuthi sesihle saqoqana ukuthi nxa ethe wabonakala umuntu ovela eSouth Africa loba bakibo bemfihlile kungangcono simreporte thina eklinikhi yethu loba ezibhedlela. Okokuthi besicela ngakuyavuma uhulumende ngakuhle sibili kuphuma itimu engavele ihlale khona ngapha kithi isimonitele into ezinjalo.
Uhulumende ukhuthaza uzulu ukuba bike lapho icabangela ukuthi bakhona abachapha ingcele ngokungekho emthethweni ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus. Inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus eZansi eMandebeleni seliqongelayo kumathumi amane lanhlanu, iningi labo kwizizalwane zakuleli ezivela kwele-South Africa laseBotswana ezikuma-quarantine centers. Ngimele umsakazi we-Studio 7. Ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, luyalandela uhlelo liphuma lendaba lijane lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Greta Vodloza Sibanda. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga njalo futhi nabalaleli. Ngilibingelela futhi balaleli lonke sithi linjani, mthakazi omuhle nabondlela zimhlophe.
Ungasitshela ukuthi udaba lokuthi izakhiwo ezifana lezitombe zabantu abalembali engalunganga kwabanye abantu zidilizwe ukubona njani wena khona?
Izakhiwo babagande lezi ezabantu abalembali engalunganga, mina kithi ngizibona kuyindlela yokuseyisa, kuyindlela futhi yokuthi sihlale silokhu sikhumbula ukuphanjaniswa konke esakwenziwayo. So ngaleyo ndlela ngizibona izakhiwo lezi zingasilungelanga thina njengalabo thina esahlukuluzwayo yilabo bantu.
Nxa sikhangela eyethu imbali, sikhangela isithombe sika David Livingstone esilokhu sizimele eFollows, ubona ungani laso kumele sisuswe na?
Mina ngithi lesiyana isithombe kumele sisuswe laphaya, ngoba lesiyana isithombe vele siyisithuko kithi, siyisithuko kubantu abamnyama, ngoba abantu abamnyama babakanje abathathwa njengabantu ababephila kumbe abaphila kumbe abalelungelo lokuphila. Ngoba namhlanje isithombe lesiyana kuthiwa khona uLivingstone uyaqala ukufika kuleyana indawo, uyaqala ukubona leyana indawo, kube kanti ke kuyokuhleza abantu laphayana, amadonga wonke lana laphayana, amasanko wonke lana laphayana, amanambia wonke lana laphayana, beyiswa bonke laba bantu. Ukuba khona kwaso senziyana isithombe kuvele kulokho ekuqhubekelisela phambili.
Lona ingcwaba lika Cecil John Rhodes elisematopo lapha, ubona ngani kumele likhitshwe na?
Khona kuyamangalisa kakhulu ukuthi khona nanti Cecil John Rhodes enze kubi kangaka lakathesi njengabantu
bakithi ngapha eMathebeleland siyahlupheka kathesi kungenxa yakhe nalomnumzana omuyo lokhesezi lapha kithi phakathi wethu. Kanti ke thina siyadubeka kathesi wenza lama scholarships. Ama scholarships ayenzayo wonke thina vele akukho okusincedayo phakathi nakwawo. Yikho ngaleyo ndlela ke mina ngokubona kwami uvelele ubaba uSisi John Rhodes kithi akukho okusincedayo ngokuba khona kwakhe lapha. Yikho ngaleyo ndlela ke ngithi mina hayi ubaba lo ngawe uyakhutshwa lapha kithi abuyele kibo.
Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli bakithi umthwakazi omuhle linabondlela zimhlophe. Ngiyabonga kakhulu kulalela lokho elikwenzileyo. Engithemba ukuthi sifundisene okunye okubili okunobuhlanga. Umthwakazi omuhle ngiyalincusa njalo ukuthi khona sibambisane lomsebenzi wokuthi sivuselele ubuntu bethu. Ubuntu bethu singabuvuselela ngokuthi singabe lokho esikhunjuzwa ngokuhlukuluzwa kwethu. Singabe lokho esikhunjuzwa ngokunqotshwa kwethu. Kodwa sibe ngabantu abazakuma sindawonye izikhathi zonke. Ngiyabonga mthwakazi.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana namuhla sixoxalo nkosikazi Carter Richards uMasanda yena engumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eBhilithane kugatsha lwe-Welsh. Uqala ngokuchasisa ngendlela iziphathamandla zebandla lakhe ezibalisa onkosazana Joanne Mamombe nabanye abaphethwe ngayo.
Ukwenzakala ekhaya uyazi kuyindaba ebuhlungu kakhulu. Njalo ngiyathemba ukuthi abantu beZimbabwe nje kumbe omama nje jikelele omunye nomunye kungumlando wakhe ukuthi akhangele into eyenzakala kwabanye omama ayikhangele njengento eyenzakala kuye. Ngoba lokhana okwenzakala uyazi kwebehlisa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Yazi kuyinto enzima kakhulu ukuthi yazi angizake ngibone imoya emibi njengana leyana singakukhangeleli ukuthi wena ulibandla liphi lokho kwenzakala ebantwaneni laba ngoba kungenzakala ku-any muntu regardless of ukuthi wena uwebandla liphi kuzayenzakala kuthi.
Ibandla lakho lingaletha inguquko yini njengoba sibona sokule ngxabangxoza ekulwisaneni lelinye le-MDCT?
Futhi lokho kwenzakala kathesi mina ngokwami ngibona ngani yikho okuzanikeza okuza raise i-awareness kakhulu kubandla le-MDC Alliance omela ibandla ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumongameli wethu uNelson Chamisa. Njalo bamvotela laye futhi waze wathola amavoti amaningi futhi ke ku-2023 I think ukuthi vele lapho-ke sizaba lamavoti amaningi kakhulu ukudlula lokho okwenzakalayo kathesi. I know bengaze bezame ngendlela eziningi ezithiyeniyo ukuthi bavale lapha kodwa akuncedi ngalutho ngoba vele ibandla lethu umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa uvele uyibrand yena ngokwakhe. Isikhathi sokuthi sazi ukuthi abavele bemele ibandla lethu yilaphi abangekho ibaphi then we can reorganize kuhle sikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba uNelson Chamisa.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo wogatsha lwe-MDC eBhilithane olwe-Welsh branch. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.